VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Siyalambulela injabulo enkulu kustudio 7 ngolesithathu umhlaka 25 Mpandula 2019 muprofeti Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Okokuqala bathi uPeter lo kathunjwanga wazibalekela wazambila kwathiwa ye kade sebenzisa ikhokheshi yakhe ye waya kuma-onit ye kwathintini beleke besitshela iy'tori ezingapheli khathi sebesitshela ukuthi kabasamvumeli ukuthi ahambe uyawalatshanje.
Abantu abaningi baveze ukukhathazeka ngokungananzwa kwesinqumo somthethwandaba we-High Court sokulaya amapholisa ukungavimbi uDr. Peter Magumbeyi ukuya kwele South Africa ukuya kwelatshwa.
Kufuze zikhutshwe ukuthi sibone ukuthi okay, iqiniso lalisithi izijeziso selisenzani kathesi azisekho izijeziso leziyana. Mfuna mina bekhuphe ukuthi abantu bebone ukuthi hhayi asozi jeziso.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uza kwethula amazwi akhe emhlanganweni omkhulu owe-United Nations General Assembly namhla lapho akhangelelwe ukukhuluma ngezezijeziso zenotho ezethulelwa eleZimbabwe. Abakhubazekileyo abangizwa endlebeni namhlanje babuthane eHarare benanza ilanga lolimi lokukhulumisana kusetshenziswa izandla i-sign language. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abantu abaningi baveze ukukhathazeka ngokungananzi isinqumo somthethwandaba we-High Court sokulaya amapholisa ukungavimbi uDr. Peter Magumbeyi ukuya kwele South Africa ukuya kwelatshwa okwamehlelayo lapho ethunjwe okwensuku ezinhlanu. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
UDokotela Peter Magumbeyi ubiwa lokho esesibhedlela se-Avenues eHarare lapho ayelatshwa khona ngemva kokuba amapholisa emvimbe ukugada indizamtshina esilindweni seRobert Mugabe International Airport ukuze aye kwele South Africa. Izolo uMagumbeyi ubiwa ehlukuluzwe ngomunye wakade ezithi ulipholisa ongabethwanga ngegama esibhedlela. Lolu ndoda ubikwa esukele uMagumbeyi ngenqindi wamlimaza ingalo phambi kwamagqweda akhe loyise. Izehlakalo zayizolo zenze kwabuyela emthathandaba namhlanje amagqweda kaMagumbeyi edinga ukuba avunyelwe ukuya kwelatsha lapho afuna khona. Ingcwethi ecubulwe ngezombusazwe uMnumzana Charles Noni usole kakhulu amapholisa esithi akahloniphi umthethandaba we-High Court.
Kanti mhlawumbe nxa uhulumende engasalandeli lokho okukhulunywayo i-court enjengayo efana ne-High Court, kutshoni nje bazama ukusitshengisa ukuthi vele kabalandi lo mthetho njalo kabawulandeli. Okokuqala bathi uPeter lo kathunjwanga wazibalekela wazambila kwathiwa ye kade sebenzisa ikhokheshi yakhe ye waya kuma-onit ye kwathintini beleke besitshela iy'tori ezingapheli khathi sebesitshela ukuthi kabasamvumeli ukuthi ahambe uyawalatshanje. So kutshengisa ukuthi vele kuyini abazamayo ukuvimba njalo kuyini abazamayo ukuvala ukuthi kungayibonakala ngabodokotela e-South Africa, ngoba sonke siyazi ukuthi into abamhlabayo zona zangena emzimbeni wakhe zangena egazini lakhe zingahamba ziyabonakala ngabodokotela nje.
Incwethi kwezombusazwe uMnumzana Chenekani Tungakwa yena uthi lokhu sokutshengisela ukuphelelwa ngamacebo osekusenziwa nguhulumende.
Ngingathi udaba lukaDr. Magumbeyi ludaba oluhlungu sowatholakala, kodwa kathesi kukhanya bayamalisa khona ukuthi ebethola isizo eselatshwa. Mina ukubona kwami sokutshengisela ukuthi uhulumende lo usephelelwa, usekhona ukuthi eqedise izizalwane zeZimbabwe.
Omunye olunamalungelo oluntu uMlungisi Masila uthi amapholisa ufanele abe yiwo alondoloza umthetho athi uwephula.
Kubana beyale bephikisane lwesinqumo somthethwandaba we-High Court kuyadanisa kakhulu, ngoba sikhangelele ukubana amapholisa ngama-law enforcement agents abasebenza labo emthethwandaba. Njalo sokusenzakala kanje ukubana bengalandeli izinqumo zomthethwandaba kuyinto edanisa kakhulu, njalo lokhu kutshengisa ukubana siphila elizweni okungalandelwa khona imithetho, kuyinto njengisela uhulumende ukuthi uhulumende wesiqoqodo ongalandeli umthetho.
Uhulumende yena lokho yiqina ngelokuthi uMagumbe khulekile ukuya lapho afuna ukwelashwa khona. Umphathi ntambo wezokuthula kwembiko uNkosikazi Monica Msonga uthi amapolisa akhona ukuvikela uMagumbe hashi ukuthi amvimbe ukuya kwele-South Africa. Uqhubeke ethi kulamadoda alitshumi nanhlanu 15 abuye izolo efuna ukumthatha esibhedlela lapho amapolisa abuye avikela uMagumbe efalisa labantu ukuthi bamthathe.
The government would like to assure the nation that Dr. Magombe is not being held against his will. Once the police are satisfied that his personal security is guaranteed, government will ensure that Dr. Magombe is free to travel to a place of his choice without hindrance.
Iningi lithi lokhu kuveza ukuba uhulumende usebenzisa umthetho lapho afuna khona aphinda wephule lapho abona ngani avumelane lezifiso zakhe. Abalela amalungelo oluntu bathi lokhu kuyingozi enkulu ekulondolezeni kwelungelo loluntu elizweni. Umahluliwe umthethandaba we-High Court uJustice George Siweshe walise intatheli izindaba ukuthi zingene edale lapho usikhomishwa amapholisa uGodwin Matanga abezama khona ukuguqula isinqumo esethulwe nguJustice Happiness Show esalela amapholisa ukuvimba uMagumbe ukuya kwele-South Africa uya kwelashwa. Igqotha elilela amalungelo oluntu uBeatrice Mthethwa walelwe imizamo yakhe yokuvunyelwa ukungena kwalezi ntathe lezindaba ukuthi ziyelaleya lolu daba luthethwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Kipson Bebe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uza kwethula amazwi akhe emhlanganweni omkhulu wenhlanganiso yamazwe omhlaba we-United Nations General Assembly namhlanje, lapho wakhangelelwe ukusola khona izitshezizo zenotho athi ziphazamisa inhlelo zikahulumende wakhe. Untungamile Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba ese-United Nations esikolweni khona ngale eNew York.
Umongameli Mnangagwa uza kukhuluma emini yantambama namuhla, njalo iningi lithi limbona ephatha udaba lwezitsheziso ezethezwa amalunga e-ZANU-PF lokuzama ukuhuga abatshali bezimali ukuthi bazevula amabhizimusi yabo eZimbabwe. Kodwa ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala eMelika zithi kaziboni izijeziso lezi zisuswa ngamazwe afana leMelika lomanyano we-European Union ngoba uhulumende kaMnangagwa eqhubeka ngokwephula amalungelo. Bathi umzekeliso osobala ngokadokotela Peter Magombe yena othunjwe wahlukuluzwa njalo osevinjwa ngamapholisa ukuthi aphume eZimbabwe aye kwelatshwa kwele-South Africa. Esinye isizalwane seZimbabwe uMnumzana Nkosi Ndebele uthi lanxa efuna izijeziso zesulwe kaboni imelika lamanye amazwe bekwenza lokhu ngoba kukuningi okubi okwenziwa nguhulumende kaMnangagwa.
Mina my take on izijeziso ukuthi kufuze zikhutshwe ukuthi sibone ukuthi okay iqiniso lali sithi izijeziso selisenzani kathesi aziseki izijeziso leziyana. Mfuna mina bekhuphe ukuthi abantu bebone ukuthi hayi asozijeziso ngabantu laba abangakwanisiyo ukubusa ilizwe bakwazi.
Esinye njalo isizalwane seZimbabwe uMnumzana Jabu Moyo laye uthi umbuso weZimbabwe omubi yiwo oyenza izijeziso ziqhubeke zikhona.
Izijeziso lezi ezeMelika laboBritain angiziboni zikhitshwa ngokubana uMnangagwa lohulumende wakhe sebehlulekile iminyaka lembili edlule bebusa ukuthi kube ngcono kulalokho okwakusenziwa ngumgabe.
Umoyo uthi umbuso kaMnangagwa ukhanya ungachiyananga lokamuyi uMnumzana Robert Mugabe.
Abantu basebe ngathi bayalala bethi kumbe kuzaba ngcono ngoMnangagwa, bekhohlwa ukuthi uMnangagwa ungathi ngumntakaMugabe ngoba iminyaka bebonke ngokutsho kwakhe ingamashumi amahlanu lane.
Kodwa isiphathamandla seZANU-PF eMelika uMnumzana Frank Guni uya kulandula lokhu esithi uMnangagwa wehlukene kakhulu lo mgabe. Lo ngumnyaka wesivili umnankagwa ekhuluma emhlanganweni we-United Nations General Assembly njengomongameli weZimbabwe ngemva kokuhluthunela uMgabe intambo zombuso exhaswe libutho. Ngimele iStudio 7 ngise-United Nations eNew York, yimi uNtungamile Nkomo.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Abakhubazekileyo abengezwa endlebeni babuthane namhlanje eHarare benanza ilanga lolimi lokukhulumisa nakusetshenziswa izandla i-sign language ngehloso yokubacebisana indlela zokwehlisa inkinga ababhekana lazo empilweni. Intethelo zindaba yethu ye-Studio 7 uMark Peter Ntambi usethulela lolu daba.
Umbuthano lo uqoqwe ngenhlanganiso ye-Deaf Zimbabwe wenziwa phansi kwendikimba ekhuthaza ukuthuthukisa lokukhulumisana nge-sign language njengelungelo loluntu ethi Sign Language Rights for All. Umgcinisihlalo wekhomishini ebona ngezelungelo loluntu e-National Peace and Reconciliation Commission, u-retired Justice Selu Masolenare, uthi basekela ngokugcwele ukuthuthukiswa lokulwelwa kwamalungelo oluntu anje.
Ikoge uzi program yetu hlanganisa le Midland State University ukuze bafundiswe kakhulukazi labo bantu abasuka babaphakathi lobunzima okwenza ukuthi amalungelo abo angazwaphathwa kakuhle esithi ngesithiwa ngama victims, ukuze uma bekhuluma ngolimi lwabo bakhululekile ukuthi basitshele ukuthi kwasuka kwenzakala njani, kwahamba njani, kusenzela ukuthi labo bakhululeke.
Uthi kunje sebebe le mihlangano yama-outreach endaweni ezigoqela iMbare le-Epworth ngodaba lwabakhubazekileyo lamalungelo abo ethi kuyajabulisa ukubona ukuba izifundo ze-sign language sezikhona ezikolo.
Sekuguqukile kula izolo, bayafundiswa abantwana bakwazi ukuthi bahambe njani lama sign language enza ukuthi kube lokuqakatheka kulokho abakukhulumayo.
U-Senator Watson Cooper omela abakhubazekileyo edale le-Senate engumgcinisihlalo wenhlanganiso ye-Federation of Organizations of Disabled People in Zimbabwe uthi lokhe kusasekuningi okumele kwenziwe ukuphakamisa i-sign language.
Ingwalo zabo zokufunda kasikabi khona ekwaneleni. Izikolo ezifundisa ngalolu limi sitholakala emadorobheni amakhulu. Ubulawayo kulesikolo sisodwa, eHarare zingaba mbili zintathu. Ngakho ke nxa kuyikuthi wena ungumuntu ungakwanisa ukukhuluma usebhayibhile usevitefos usemrewa, kutsho ukuthi vela imfundo kayifinyeleki. Yes, nxa sikudalela ephalamenti siyatshotshozela ukuthi uhulumente nga ufaka imithetho ecelileyo ezayenza ukuthi mhlangise e-Bright Bridge ngeminyaka ezayo, ngithi ngeyechechi ifike sibili umfundisi wakhona utshumayeza nge-sign language.
Abenhlanganiso ye-Deaf Zimbabwe bathi abakhubazekileyo lokhu bebhekana lobunzima obengezelelweyo ngenxa yomumo womnotho ongamanga kuhle elizweni. Inani labantu abakhubazeke endlebeni okubenza bengenelisi ukuzwa kakuhle lokukhuluma babikwa besedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili lamathumi amane 240,000 eZimbabwe. Iningi labo liphila ngemisebenzi yezandla yokuzenzela bethengisa ezitalateni. Umbukiso wanamhlanje wokunanza i-Sign Language Day ungenwe ngamapholisa, abogatsha lwezemfundo, abekomishini ebona ngezokulondolozwa kwamalungelo oluntu, Human Rights Commission labanye. isahluko 6 sesisekelo sombuso sikubeka sobala ukuba isign language ngolunye lwendimi ezilijumi lasithupha 16 ezisetshenziswayo ke eZimbabwe emthethweni okugoqela isilungu, isindebele lesishona ngokulingeneyo. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Lena kosta uhlelo Studio 7 Live Talk ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama kumakagase awe 909 AM la we shortwave 12080 la ku 15775 kHz ku shortwave. Ku Live Talk lamhlanje uhlelo ole Diaspora Forum sikhangela okungaba kuzakhulunywa ngumongameli Emmerson Mnangagwa emhlanganeni omkhulu owe United Nations General Assembly. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Izizalwane zeZimbabwe ezingamalunga webandla leMDC batshengisele ngomgqibelo edolobheni leNew York phambi kwesikolo senhlanganiso yomanyana wamazwe omhlaba ngaphambilini komhlangano omkhulu owe-United Nations General Assembly. Besola umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa lowonakala kwesimo somnotho lesombusazwe elizweni. Basole njalo okwehlele uDr. Peter Magombeyi. Senelise ukukhuluma lelinye lamalunga we-MDC, umnumzana Tim Muringai, oyisizalwane seZimbabwe esihlala eMelika, obese kutshengiseleni lokhu.
Abantu singakhangela singabona ukuthi lapho ezivela khona eZimbabwe, abantu sebedubekile, akusela msebenzi, akula manzi, akula magetsi, akula noma i-hope ye-future ukuthi abantu belizwe lakithi bazaphumelela in what way. So inhloso yangkhona ibikuthi hayi omongameli abakhona kathesi sebekhathaza ilizwe lonke lathi esisediaspora sesikhathele.
Babuye bebaningi na abantu kuzotshengisela?
I think ukuba baningi babo bekutshengiselwa ngokuprotesta kwakade kukhona, ngoba I think singakhangela ngokwama-numbers singalahleka. We have to take into consideration ukuthi i-America ilizwe langkhona linkulu. So ukuthi ufike e-New York uvele mbene California or e-Washington State kuyabe kunzima. But ababuyileyo from the neighboring states, I think bebefika uma-100, 200 for now.
Namhlanje umongameli Emmerson Mnangagwa uzakhuluma emhlanganeni omkhulu we-United Nations General Assembly.
Thina simelele ukuthi ayenze izinto azikhulumayo, ngoba bengena after ukuthatha i-power kuka-2017 bakhuluma ngendaba eziningi, bathi bona kwasayinwa into ezasayinwayo ukuthi imisebenzi ibe khona lokuba le-investment eZimbabwe, but ama-billions akhulunywayo lakathesi akula noma one msebenzi ovukileyo.
Abaningi bathi bakhangelele ukuthi uzakhuluma ngodaba lwezijeziso ezethulelwa eZimbabwe, yizo abathi ziphambanisa intuthuko yomnotho kanye lezombusazwe.
Hayi, sithi lapho kakhuluma iqiniso. Yena ngokwakhe kumele azibone ukuthi yena what has he been doing ukuthi intuthuko yelizwe lihambe phezulu.
Mbiko banike elifuna ukuthi wethulelwe kuye elina njengabantu abasihlezi emazweni abayizizalwane zeZimbabwe.
Thina sithi u-Emmerson Mnangagwa kumele aphongu chia anike abantu abagwanisayo ukuthi ilizwe lethu lihambe phambili. Ngoba okwakathesi baqala besithi bona in 100 days after the coup iZimbabwe ibizaba lokumangaliswa kwemisebenzi lama-investors abuyayo, but kathesi sesifike ku-year 2.5 akula ngitho lalutho. Lokho kubotshwa abantu, lokho kuchaywa abantu, lokho kungiyela i-freedom of speech. So izindanga azikhuluma zona ukuthi si-expect anything from him, hayi asingaba sisigambela manga. Okwakathe sisithi hayi umuntu omdala hlala phansi, abantu abakwanisayo labo baqhubeke ngomsebenzi.
Ngodaba lokuthunjwa olukhulumileyo lolu, lina abantu besemazweni libona njani udaba lokuthunjwa kanye lokwalelwa kuka Dr. Peter Magombeyi ukuthi ayekwelatshwa kwele South Africa?
Abantu bezano vele bahlala benjalo from 1980 singakhangela ama occurrences eGugrahundi to today of Peter Magombeyi. Sithi vele akula into eza lokhu ezatshintsha ma lokhu bekhona ezikhundleni ezithize kathesi.
Nyathelo bani elizalithatha kathesi ngemva kokutshengisela unga?
Into esikhona kathesi until yabona ukuthi siqeda ukutshengisela lapha sokube le-petition ekuthi ukudesignate izanu organization as a terrorist organization, ngoba singabona ukuthi ama-government amaningi alamulela abantu babo in any case ezihluphayo in terms of i-social welfare noma ukuncedisa ukuthi impilo zibe ngcono. Eyethu i-government yeZimbabwe akathesi abantu abalamanzi. Ngizwe ukuthi eHarare bathe bona 1 week yonke idlulile kungela manzi. Babopha odokotela oncedisa abantu bona laba ababathunjayo. So kathesi thina sithi asiqhubekeni phambili sikhalela amanye amazwe ukuthi abuye azosincedisa ukuthi babone ukuthi umongameli wethu le government yeZimbabwe eranwa yiZanu PF abasincedi lutho. So sicela ukuthi baphume kuhle kungela msindo, then ilizwe lethu lingaba ngcono.
Lo ke bekungumnumzana Tim Moringa, isizalwane seZimbabwe esesihlala khona lapha eMelika. Ngesikhathi isimo somnotho lesombusazwe eZimbabwe sesidale ukuhlupheka lokufuthelana okwesabekayo, omunye wabalwa impi yenkululeko umnumzana Andrew Nyathi uselobe ugwalo lwesingisi olethesa inkokheli kahulumende umlando wokubangela umonakalo oselizweni okwamanje. UBenedict Nhlapo usethulela lolu daba.
Lolu gwalo lubhalwe ngohlobo lwemibuzo lempendulo zakhona luchaza ukuthi kuyini okonakala eZimbabwe, konakala nini, kusoniwa ngubani, lokuthi kathesi kuyini okufanele kwenziwe ukulungisa lo monakalo. Unyathi uthi sinye isifo esihlanyelwe ngababusi asebebulele ilizwe.
Kathesi gcwele ukwesaba, ababusayo bayesaba, ababushwayo bayesaba, abaphikisayo bayesaba, abacabanga ukuthi yibo ababusayo labo bayesaba. Umuntu uyesaba isakhamizi, uyesaba isotsha, uyesaba iphoyisa, uyesaba umuntu othela ipetroli, uyesaba akula muntu ongesabiyo.
Isihloko ezikulolu gwalo zigoqela ilizwe eliziphikayo, ukulwela ukuphila embalini, ezombusazwe zesisu, inyamazana lamabala ayo lezinye. Lapha-ke uchaza kabanzi ukuthi ngubani owenzani, kutheni, kwasekusithini, abesephinda njalo esipha izimpendulo zaleyo mibuzo.
Thina singabantu singakhona ukulingana, thina singabantu singakhona ukuphilisana, sihlalisane, singaba lenotho enhle eqinileyo ephikisana lamanye amazwe, singaba isizwe esiqinileyo. Konke lokhu kungenzeka uma thina sonke silokuzimisela lesifiso sokwakha isizwe.
Lolu gwalo selomukelwe izikwicamfundo lozulu weZimbabwe Makhaza. Unkosazana Nobuhle Aditi uluchaza njengogwalo lwempendulo.
He has some ideas on what needs to be done to change the situation at Zimbabwe. Actually, he has a lot of money in this college. The city of Poland is in the end of the city of Zimbabwe, but you know, let's guide our own. We appreciate what you may even do.
Ngakwelakhe icele isiphathamandla lasebandla lezaphu umnumzana Future Msebele uthi kuhle ukubona ukuthi bakhona abalwela impi yenkululeko abasacabanga njengonyathi.
Ibhuleli into in check up cool ngoba unyazi Stephen said to the community lokho abisamfundisa khona singuzabo izaphu took a lot of his time and resources investing ubaba unyazi lokho akwenzayo so kuhle kakhulu
le yinto egcizelelwa unkosazana Vuyane Hlazo.
Kukuleli kuhle kakhulu ukuthi liphumile abantu kufanele balithenge bafunde izinto abangazaziyo lokunye okufanele bakukhangelele lokumele bakwenze beyisize saseZimbabwe.
U-Andrew Nyathi uthwetshulwe yingwe eCholocho ngo-1953 kwathi-ke ngemva ngokuhlukuluzwa lokubotshwa phansi kombuso wamabhunu wayeqeqetshela ezempi waphenduka elizweni ezokulwa phansi kwebutho lezipha. Okwamanje uNyathi umsunguli wesikolo sezombusazwe eseZim Academy of Excellence kanti njalo ngunobhala jikelele webandla le-United Democracy Movement uthi akubona elizweni lamhlanje kusenziwa zinkokheli okugoqela ukungcindezelwa kwamalungelo oluntu, ukwephulwa kwawo, ukuhlukuluzwa kwalabo abafuna ukuveza imibono yabo lemizwa yabo. Akusikho ngitsho lakancane abakulwelayo.
Lizathi likhuluma ngenhlupho liphinde likhulume ngokuthi singenzani ukuze siphume kunhlupho lezi. So ngibona ngazathi kuyadingeka ukuthi bonke abazibiza abakhokheli babe le ndlela yokufinyelela ukubamba ibhuku leli.
Uthi-ke ulethemba lokuthi inkokheli nxa zingathatha isikhathi zibala lolu gwalo lwakhe kuningi okungaguquka elizweni. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu-Benedictine Hlapho.
Ngentethele zindaba yethu yezemidlalo, uJoseph Njanji usipha impumela yemidlalo yesigaba seCastle Lager Premier Soccer League edlalwe lamhlanje kanye lezinye.
Iqembu lelindazi lithuthukisa amathuba alo okusinda ekugunyulweni esigabeni saphezulu ekupheleni kwemidlalo yalo nyaka ngokutshayela ikwenze iqembu leBulawayo Chiefs nge-3-1 emdlalweni oqhutshelwe enkundleni eBarberfield Stadium namhla emini. Iqembu lelindazi lihlohlelwe nguPrince Dube yena ohlohle igoli elilodwa kanye loTina Shemakanda yena olitshayele kabili emambuleni. Limpumela ithi iqembu lelindazi lemiklomelwe ngamachumi amabili lathupha 4-2 njalo selikhuphuke lahlala endaweni yechumi lanye engalaneni yemiklomelo. Limpumela ithi ze kakhulu ophethe isikhundla sokuba ngumqeqeshi weqembu le-Highlanders uMandla Mpofu.
Ade sidlala labomakhelwane, ade sidlala labangani bethu, besikwazi ukuthi ukuze sinqobe siyamela sithuthuthekele kakhulu. Kukhona amandla wonke ukwenzela ukuthi iBulawayo Chiefs ekugcineni siyinqobe. But hayi, ngiyathaba namhlanje abafana badlalile kakhulu and sikwazi njalo ukuthi abafana be-Highlanders lodubo, lodubo lokuhlohla. Yebo, bengahlohla abafana laba, sebenza gadalala sifika khonaphana kodwa kuhlule ukuthi ibhola lingene. But namhlanje hayi, ngilokuthaba kakhulu njengomqeqeshi ukuthi abafana bami ababili abadlala phambili bakwanisile ukuthi omunye wajikela amabili lo Prince Dube laye wakwanisa ukujikele elinye. Singadlala siye phambili every game besihlohla, hayi ngithola imiklomelo singayithola sisukele lapho esikhona ngoba lapho esime khona hayi akujabulisi.
Kwelinye icele umqeqeshi weqembu leBulawayo Chiefs uThulani Sibanda uthi abasoze balahle ithemba ngokufelwa.
Siyakunanzelela ukuthi kumele siqhuba kodwa asonto esilahle sithemba, hayi ngizamisele khona njalo lethemba ukuthi khona sesikubonileyo kulisana kwanzana sikubonileyo kungahambi kuhle sikamlungisisa. Sitsho ukuthi ekulungisiseni silethemba lokuthi sizafika impumelo esiyifisa.
Bekule midlalo emibili yesigaba se-PSL namhla edolobheni lakoBulawayo, njalo emidlalweni okusenkundleni yaseluveve iqembu le-Chicken Inn litshayele i-Rentals nge-4-1. Abahlohlele iqembu le-Chicken Inn ngabathi uTichaona Chipunza, u-Innocent Mucheneka kanye lo-Brett Amidu yena olitshayele emambuleni kabili. Iqembu le-Rentals lona lihlohlelwe ngu-1 Mututa. Limpumela itsho uba iqembu le-Chicken Inn selindize lahlala phezu kwengalane yemiklomelo lile miklomelo ngama-40 lowodwa okulinani elilingana lalelo eliphethwe liqembu Cape United, kodwa ele Chicken Inn lihlezi phezulu ngoba lihlohle amagoli amaningi. Ngimele Studio 7 ngikoBulawayo, ngingu-Joseph Njanji.
Ngone-ke isikhathi sethu sesidliwe ngumangoyi othi kodwa singakehlukani sikhangele ezinye zenhloko zezindaba ebesilazo kuhlelo lamhlanje. Abantu abaningi baveze ukukhathazeka ngokungananzi isinqumo somthethwandaba we-High Court sokulaya amapholisa okungavimbi uDr Peter Magombeyi ukuya kwele South Africa ukuya kwelatshwa. Umongameli Emmerson Mnangagwa uza kwethula amazwi akhe emhlanganweni we-United Nations General Assembly lamhlanje. Silugqiba ke lapha ohlelo lolu lamhlanje Oliver Lelisayo Prophetess Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.